So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani sulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 13 Mbimbitho 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje umthethwa ndaba wakwele South Africa ukhangelelwe ukwahlulela ngenyanga ezayo udaba lezizalwane zeZimbabwe ezilama permit asezaphela umsebenzi.
Futhi okunye afisa ukuthi sithole abantu ade besekuhlalela lapha isikhathi eside kumbe sebeqilwa kumbe emabhoda sebesehluleka ukuthi bathathe imchaqana yabo kalula.
Amagama amalunga abezanu PF asefake amaphepha ukuthi bazancintisa kukhetho oluzayo axubene ababangene kukhetho okwakuqala lasebegugele ezikhundleni.
Abantu abaningi bakhala ngezindawo zokubhalisela ukuvota ukuthi zikhatshana, abakwazi ukuthi bayefika bafinyelele bayoregister ukuvota.
Ukusilela kwamanzi edolobheni lakobulawayo kuqhubekela phambili.
Sihamba lapha siyabuzwa ngabantu besibuza ukuthi kanti kwenzakalani amanzi engekho lona izulu. Sasingahlala sikhuluma sithi council wanothi happy. Kuyakhanya ungani silwa le council.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umthethwa ndaba wokwele South Africa ukhangelelwe ukwahlulela ngenyanga ezayo udaba lwezizalwane zeZimbabwe ezilama permit asezaphela umsebenzi. Inhlanganiso yabezindaba eNews 24 ithi ngolwesithathu kuvike edluleyo, inhlanganiso ezitshiyeneyo ezikhankasela ukwesulwa kwesinqumo sokuthi amapermit angasangezelelwa isikhathi sokusebenza zihlangene ekolijini le-University of Cape Town. Lezi nhlanganiso zitshelwe ukuthi udaba olusemthethwandaba luzathethwa ngenyanga ezayo lanxa uhulumende wele South Africa wayevume ukwengezelela isikhathi samapermit la kusukela ngomnyaka odluleyo kuze kube ngunhlangula wawonalo umnyaka. Lokhu kwenzakala iqula likahulumende eZimbabwe elizabonisana labafuna ukuphenduka ekhaya liqale namuhla ukufinyelela izigaba zonke zakwele South Africa likhulumisana labeZimbabwe. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe eZimbabwe community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Enzakazi abantu laba ngamehlo mathupha asikababoni kodwa ke besile event laphana sihlangane naye uambassador uHamaziridi wasichasisela mpela ukuthi laba bantu sebefikile ubabonile emini yalolo langa simbone ngalo echaza kabanzi nje ngohlelo lwabo ukuthi bazohamba amagumbi wonke ase South Africa in terms of ama province be uma ngohlelo lokuthi umuntu angancediseka kanjani kwenzela ukuthi abantu babekwazi ukuthi bangancediseka kanjani bona noma singakababoni sesisazi ngokwesiqiniseko esivela kuambassador ukuthi sebefikile eSouth Africa.
Ngokuzwa kwenu kuthiwa abantu laba ngobani njalo kuyini kahle kahle ababekhulumisa ngakho uZulu abafuna ukuthi akwenze lo oyabefuna ukuphenduka aye eZimbabwe?
Laba abantu balihle kulele lenzwe interministerial task team okuthiwa isathwe nguye upresident weZimbabwe umnumzana uMnangagwa. Ba kugoqela abantu becustoms lamanye ama department kusho ukuthi uhlelo lwabo abahamba ngalo yikuthi bazise nje umuntu ose phetha ukuhlala kwakhe eSouth Africa ukuthi in terms of ukubuyela ekhaya kuhamba kanjani ekuqoqeni okungokwakhe lapha engena khona lekhaya loku integrateka kwakhe ekhaya.
Bona baningi yini abamukela leli nyathelo abathi bona bazaphenduka ekhaya nqa amaphepha abo esephele umsebenzi.
Ngendlela esesibezwe bexoxa ngayo ezinkundleni lapha abantu hayi akuzwakali ngathi abantu basazimisele ukubuyela ekhaya. Kuzoyenzeka vele kube labanye abaphoqelekayo ukuthi sekumele babuyele ekhaya, kodwa ke iningi lisazama ukudinga indlela zokuhlala khona apha liqhubeke ngokuhlala kwabo okusemthethweni South Africa. Kodwa ke njengenhlanganiso yeZimbabwe Community South Africa, thina sayiqala i-engagement leyi kunanzelela ukuthi nxa sebehlulekile abanye kuzodingeka mpela ukuthi kube nendlela yokuthi babe nolwazi olujulileyo in terms of ama benefits okumele bawathole from customs uma sebengena ekhaya. Ikakhulu nje sikhangele thina ngelihlo le border entry e customs kakhulu lapho sakukhangela khona sathi hey kuyenzeka ukuthi njengoba kunje ngokwemfanelo umuntu osebuyela ekhaya inxa ekuyikuthi uphelelwe ipermit kumbe kasafisa ukuhlala eSouth Africa nxa ethenge imota eyodwa ule gunya lokuyibuyisela duty free. Kodwa sakukhangela kanengi ngamanye amehlo futhi ukuthi abanye uyabe ngakaze ayione leyo moto mhlawumbe for 6 months or kunezinye impahla zakhe afisa ukuzibuyisela ekhaya. Kungenzeka kanjani ukuthi kungabi le ngcindezi ekubuyeleni ekhaya? Singakhuthaza kuphela abantu aba bona ukuthi bazoyihlule ukuvuselela ukuhlala kwabo okusemthethweni South Africa ukuthi bathathe leli thuba ukuthi babonisane nabo labo abakuministerial task team leyo ukuthi ukubuyela kwabo ekhaya amagunya abo athini, kanti imigomo vele yona ibisithini ngokubuyela komuntu nemtshaqana yakhe. Esikukhangeleleyo thina futhi okusihluphayo ukuthi akungabi ukuthi abantu baswela ama benefits abo in terms of returning citizen or adele permit working in another country ngenxa yokungazi information ingasabafinyelelanga. Futhi okunye asifisa ukuthi sithole abantu ade sebehlale lapha isikhathi eside kumbe sebeqilwa kumbe emaborder sebesehluleka ukuthi bathathe imshaqana yabo kalula. Ikakhulu siyakukhalela lokho, abanye siyabakhuthaza ukuthi kube lithuba lokuthi usonge uadusu ukusebenzele lapha la ukubisele ngendlela ehlelekileyo ekhaya kungalahlekelwa izithukuthuku zakho lapha. Kodwa ke akutsho ukuthi umuntu uma engathi useyi-returning citizen angeke athi seyi-returnile aphinda aqhubeke sesiya kwamanye amazwe kumbe esephenduka sethole enye i-permit. Kodwa kuyabe kumsizile ukuthi nxa elitholile ulwazi olufaneleyo lokuthi ukuphindelwa kanjani ekhaya, ngoba kubukeka kulula from a distance ukuthi umuntu uzozibuyelela ekhaya bese sithola ukuthi mbayimbayi akukho that easy. Ngoba integration include ukuthi kunje nje mawulabantwana ade befunda lapha bazofakwa kanjani ezikolo khona lekhaya, kanti abanye indawo zokuhlala kunje nje umuntu uyabe engazazi ukuthi uzohlala ngapi. Kanti siyayibuza lathi uhulumeni ukuthi kanti abantu bonke laba ade becontributor kangaka elizweni linamali bamukela lizobenzelani? Ngoba kukhona phela nokuthi labo bake bakhangelelwe kwezomhlaba ukuthi bangayahlala ngapi, into zonke lezo ezifana nalezo. Okuningi kuzokhulunywa yibo bona abantu bakahulumende, njengoba lisazi thina simsebenzele uhulumende. Bazokhuluma bona ukuthi bangayintegrethwa njani.
Lo ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lezalane zeZimbabwe, eZimbabwe Community in South Africa.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Asambeni madoda siyovota.
Kwizokhetho amagama amalunga abebandla leZANU-PF asebefake amaphepha ukuthi bazancintisa kukhetho oluzayo axubene awabangene kukhetho okwakuqala lasabe gugele ezikhundleni. Abancintisa okwakuqala bagoqela umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lomqondisi womsakazo wekhiyona TV umnumzana Qhubani Moyo. Kubikwa kulabanye abahlala emazweni abafake amagama abo ukuthi labo bazancintisa. Kulezigaba zedale lePhalamende ezingamakhulu amabili 210 kuthi ezamakhansila ziyinkulungwane phose ezimbili 1970 kuzokuba lezamasenetha ezingamachumi ayisithupha i-60. Amabizo aseyemukelwe azaqala ahluzwe ezigabeni kuma-provinces andubana adluliselwe phambili esigodlweni sebandla eHarare kungakenziwa ukhetho. Kuthi ngakucele lamabandla aphikisayo ikakhulu kubandla le-CCC lona lithi lizachaya inja lifihla umphini kuthulizwi. Sixoxele siphathamandla sebandla eliphikisayo ele-Freedom Alliance unkosazana Prezia Ngulube yena othi abamabandla aphikisayo bayancitshwa ithuba lokukhankasa ngokuthula.
Ukubona kwami elizweni laseZimbabwe akukaze kube lokhetho olungela kuqilibezela. Olwamanje nje lonelo luzayo soluhle lwaqala ukuqilibezelwa ngalokho esikubonayo abantu balelwa ukuthi bakhankase ama-opposition parties avinjwa ukuthi akhankase. Njalo okunye esikubonayo ukuthi sokuhle kwaqala ukuqilibezelwa yikhona ukubona abantu sebesuswa ezindaweni zakibo besiya rejistiswa ukuvota kwezinye izindawo ama-wards abangahlali khona. Lokhu vele kuyaveza ukuthi ibandla elibusayo seliqalile ukuthi liqilibezele amabandla aphikisayo.
Siyabona ukubana inombolo zitshengisa ukubana abantu besigaba seMandebeleni ababhaliselanga ukuvota ngobuningi. Ungathini wena ngalokho ikakhulu nxa sikhangele ukhetho oluzayo?
Abantu abaningi bakhala ngezindawo zokubhalisela ukuvota ukuthi zikhatshana, abakwazi ukuthi bayefika bafinyelele bayoregister ukuvota. Kumele bagade imichovo ukusebenza imali. So sicabanga ukuthi ngabe luba seduzane uhlelo lokubhalisela ukuvota luba seduze kwabantu, abantu bakwazi ukuthi baregister ukuvota ngobuningi babo.
Lo ke ngunkosazana Prezia Ngulube isiphathamandla sebandla eliphikisayo ele-Freedom Alliance. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Asambeni madoda.
Ukusilela kwamanzi edolobheni lakoBulawayo kuqhubekela phambili. Okunenge asikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 ubathabile masuku ekoBulawayo.
Amanye amalokishi aselensuku ezedlula iviki engelamanzi osokudala ukuba izakhamizi zesabele ukuqhamuka kwemikhuhlane. Ngeviki edluleyo ikhansile yakoBulawayo ikhiphe umbiko othi amalokishi wonke ayabe engelamanzi ngaphandle kwenzikini yedolobho kanye lama industry kubangelwa ukuphazamiseka kwempompi ezidonsa amanzi. Umnumzana Joseph Nkomo owenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association njalo engu Mgcini Sikhwama we-Water Executive Council uthi imbiko eminingi evela ekhansilini bayibonela kubomakhala ekhukhwini babo bengazilutho.
Ye, siyakuzwisisa izisa is affecting every business sector ukhokheli ikakhulu obuyabe kukhangelelana le-department nale bekhulumisana ukuthi sesilodubo olunje sihamba lapha siyabuzwa ngabantu besibuza ukuthi kanti kwenzakalani amanzi engekho lona izulu. Sasingahlala sikhuluma sithi council we're not happy.
Umsekeli kasodolobho uKhansila Mlandu Ncube upha izizathu ezenza ukuba amanzi avalwe okwesikhathi eside. Umzana Future Maphosa isakhamuzi sakobulawayo semzini wemganwini uthi okwenzakalayo kuzadala ukuqhamuka kwemikhuhlane.
Njengezizalwa zakobulawayo sesizabuyela futhi kulokhana esike sahluse sekwasihlupa futhi emalangeni adlulayo ezinyanga ezadlulayo emikhuhlane yohudo lekuyabakhona bakithi. Amagetsi la asehamba sesenza ukuthi amanzi angasabi khona emalokitshini ngezikhathi ezifaneleyo ngoba hayi kunzima, amanzi kufanele bekhona izikhathi zonke.
Unkosikazi Sukoluhle Mathuthu, omunye wezakhamizi, uthi ikhansili kumele ithole ezinye indlela zokuthi umsebenzi wokupompa amanzi ungami, bengathembeli kukampani yezesa kuphela.
Singakhangela khathesi isikhathi siyatshintsha. We cannot afford ama-generators kodwa akufakwe amasola ukuthi aphampe amanzi ngoba next year sabe silokhe silapha sikhala ngohlupho lwamanzi.
Ikhansili yakobulawayo ivele yatsho ngeviki edluleyo ukuthi indawo eziningi zizabe zivalelwe amanzi ngemva kokuna kwezulu. Amadamu anathisa ubulawayo angezelele kancane isilinganiso samanzi asekhona. Idamu leyinsiza lilesilinganiso esiphose sifike kumachumi athoba minwembili ekhulwini i-77%, iNyankuni ilamachumi amane lengxenye ekhulwini i-45.42%, iLowa Nxema phose amachumi amathathu ekhulwini i-28.42%, uMzingwane phose amachumi amabili ekhulwini i-17.78%, iUpper Nxema phose amachumi amahlanu ekhulwini i-47.04%, kuthi iMtshabezi phezu kwamachumi athoba minwembili ekhulwini i-82.22%. Sokuhlangene wonke amadamu alamanzi angaba yisilinganiso sokungamachumi ayisithupha phose i-59.78%, okutshengisa ukuthi amanzi alokhe emalutshwane. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile Masuku. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulomtshayeli wemota enkulu i-truck obemiswe emngceleni we-Bait Bridge, yena wafohla ngenkani waxotshaniswa ngamapholisa okwamakhilomitha adlula angamakhulu amabili i-250 kilometers. Uze watshiya itruck yakhe isitshayelele amadrum duze le-Renco mine, wasecela enyaweni engabazabanjwa lakathesi uyadingakala. Iphephandaba lobulembu be-intanethi lesite liludaba lokuthi iKhomishini yezokhetho e-ZEC eqale uhlelo lokubhalisa abantu ngobuningi olwe-blitz izolo, ihala ukuveza inani lababhalisileyo. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Linjani, ngumlaleli ka Studio 7. Silohlupho iproblem ekhona ngiyomntwana upa okwanise ukweqa high jump kuma under 17 eCholocho district, wa computer ku province, wathatha i gold medal sokumele edlulele phambili ku national sokuzwakala ukuthi ka qualify yasahambi ngezizathu ezingacacile. Sicela lisincedise ukuthi kade umntwana uyavalelwa ngekhono lakhe. Umntwana lo usesamauri secondary school eCholocho, ibizo lakhe kelinguNhlanhla yonke give more moyo. Uyeqa kuma under 17 uthethe igold medal eChino Timbe Victoria Falls. So besicela lisibuzele even kuminister of education kakuminister of sports and culture ukuthi umntwana olekhono lakhe esikolo uyavalelwa yini kuyakhompyutha phambi ngokuthi uphume endlini zabayanga.
Linjani Studio 7 nabalaleli? Ndiyani Paul abulungu olunye ukhetho lwamanye amazwe uzulu uhawukele kanti olwethu ilohlala lunenkinga. Bengathanda bethande abasinike i-voters roll awuyitholi konke lokhu uma ufuna namajajes akhona ngawezani manje namabakati bayathanda njalo ama-results abasinikezi kahle kahle basiphiliza njani labantu laba. Waye besiphilisa ngenkani bebusa ilizwe isimafia bazenzela umathanda bona into ezivuma bona into abazifunayo. Umanje wathi ufuna ama-results akangathi kuyavota manje ama-results aphuma nzima atsha atsha apheka-pheka nezeki yakhona izeki yonke lana izani yodwa kani abantu bezani bonke laba Ay man, ay bastard senzima la bantu. Uzo kaugelo ni uketu la mama zo clean and smart. Ungena kinga, ungena kinga. Olwe tu alu kala pukwa pukwa. Ama resata apumi. Ama namba bedare, ama namba too much. Ay nge man, na uzo skatele man. Skatele, skatele ge manjo. Wabona ge ukubuchungu, soku zweli. Uba wan, skukela, skukela. Zoke skambe strate, nizamu ge afuni male. Mazo nakachara, asimten. No man, ay skatele ge. Uwa manja, abaye bestole la bantu. Skatele siria soku zweli. Loka basesa kwa na.
Livuka njani ngezindawo balaleli be studio 7 ivuswa unhlanhla mahlango sebutswana Francis Town ikhuthaza bonke abantu bezimbabwe bonke abantu bakithela upane esigabeni semalonko laphana ukuthi kaba yiregist ukuvota insuku sezisondele insuku zokuthi siyevota ngicela ukuthi abantu behambe beregist bonke ngobunengi ibe sembingela umama unanhlanhla khona phana emalunku lomalume uPaul Ngwenya Samthulisi lo ndevula laphana lo nkomo RJ unkosikazi wakhe uPriscilla ngingelele lo mzamo uJabulani lo Moscow lo mdala uNgwenya kumajoyibana laphana laba kobabazala laphana kona mdumisi ngithi linjani kona ngapho isuku sezisondele likhuthazela nabanye imuso bhuweni olapha eFrancis Town umhlanhla mahlangu ngithi ngiyabonga ngegama lenkosi amen.
Siyayibona into eyenzakala elizweni lakithi. Kodwa ke ngeqiniso obalimi asizameni ukukhuphula amasokisi ngamandla. Masingazama nje ukuthi silwisane lezano PF ngempela ngoba thina eqinisweni sijojola izano PF. Hayi iqiniso lokho mina azikufihle kumele sikhulume kucace impela ukuthi izano PF yi esitshontshelayo. Ngoba ma ingabe isiba lamandla ukuthi ithengise inkomo zabantu izibiza ngezitray every day. Inkomo lezo zibuya kuphi lezo nkomo? Ubona zibhale emaphepheni kuphela kodwa ukuthi zibuya kuphi? Ngoba istray ngeke istray zifike 5 isithengiswa every day. Leyo mali yakuphi istray? Kodwa masingasakhuphula kamasokisi impela abalimi. Sizoba ngabayana. Sizoba ngama. Yabona into mele siyenze isela imali ngabanja lichaywe lingaveza nje umuntu wezana uPF otshontsha laye. Leyo nto elayithi inkomo zethu imota kumbe irholi akuchishwe lokho. Hayi ngoba madoda sithole nzima. Mazi siyahlupheka sisebenza nzima kakhulu. Le nto yenzekala ekhaya is out of order. Ngendlela okwenzakala ngakhona, angicabangi ukuthi ukhona ongakuvuma lokho. Ma singasazibambelanga thina sizokhala. Ngoba la ngamasela wezano PF la, angamasela madoda, asizameni impela, silwiseni impela ngamandla wonke. Iqiniso lihle. Silwiseni impela. Asilwiseni impela. Kumele indawo yonke bebeyazi ukuthi hayi, sikhathele yikulaba abantu la.
Studio 7, ngiyalibingelela lonke basakazi be Studio 7. Ngithanda ukusinika indaba ezimnandi, indaba ezimqoka, indaba ezinhle. Nanithanda ukuphambana nalabantu abezanu. Abantu abezanu sebesitshela amanga, sesikhathele ngamanga. Ngithanda ukuthi ngitshele laba abafana basesebatha laba i-youth, ngiqondisa ku-youth kakhulu. Asambeni ngobuningi bethu, asambeni bantu abethu, sihambeni siye register sifone sikhiphe lesi silokazana sezanu PF. Bantu abethu lithwele nzima kuleli lizwe leli ngoba lina ukukholisa kwakuleli lizwe leli azange likubone. Thina sibadala sinje so sikubone kade bekukhona. Yebo sasincindezela lapha lalaphana kodwa umbuso wawungenje wawunjengokamgabe lalo umuntu osekhona kathi umntakakho ngoba umntana nenyoka yinyoka ngoba kathi esinyangena kuma platforms amaningi lapha kule phindula kulamajaha amabili amathathu asesitretena lapha nxa singathi siyaphendula into ethile bona kabafuni bathi siyalandelwa ekwathini thini yikho esingakufuniyo phambili ngochamisa votelani uchamisa mina nginje so ngikhona lapha ekhodi park emastendini mina ngifuna ukuvotela i-CCC yona ngokwayo pambili ngochamisa.
Sabonani, hayi siyabingelela kakhulu. Siyabingelela kakhulu.
Studio 7, ngizakuthanda ukubingelela abasakazi be-Studio 7, abalaleli be-Studio 7. Ngizacela ukubuyela emuva mbijana lapha kulalo baba lo okhulumela ngolwesine ekuseni la. Kanti lo aba abantu be-CCC, ma yena umdala lo ezathi abantu be-MRP, kutsho ukuthi abalasikolo kahle. Abantu be-MRP bakhampena ku-Studio 7, abantu be-MRP obuningi babo bagcwele emazwe emsakazweni bagcwele South Africa. Ngicabanga ukuthi lo baba nguye ongala sikolo, akala sikolo kahle ekhanda lakhe. Ma kumele uzivuze ukuthi into eyenza ukuthi laba bantu begcwale emazweni yini, into eyenza ukuthi begcwale emazweni yini. Antili nalini abantu betriplusulina, kahle kahle ngithi wena wona mdala ongazukukhuluma, lidlala amashoneni lala ukuthi lidla khona emashoneni, nabantu lihambisa lezanu PF elidla kuzanu PF. Uzifundise ukukhuluma wona baba, sithukanze emsakazweni.
Linjani, linjani emsakazweni weStudio 7, linjani lonke. Esile nkinga lapha isikhalazo, news asazitholi kahle, sometimes siyasithunyelwa, sometimes asithunyelwa, so angazi ukuthi kusuka kwenzakaleni. Asazitholi kahle, sesizithola once maybe a month or so. So please cela ndathi lisithumele news za daily sibekwazi ukuthi simi. Ngiyabonga ngodumo lo buya eFlapus. Okwamanje ngise-Gauteng.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, lanxa umnotho welemelika uthiwa uyathuthuka lemisebenzi isanda nsuku zonke, intengo yokudla lamafutha ezimota iyakhuphuka ngesiqubu esingakaze sibonakale lanxa singayisiso lesana esifanale seZimbabwe kumbe amanye amazwe amaningi-ningi. Kweminye iminyaka intengo yamafutha ezimota iyakhwela iphinde yehle, kodwa lezi nsuku lanxa iyake yehle akufani leminye iminyaka. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida, umnumzana Tamurai Gwegwerere.
Ngokubona kwami mina, iAmerica yenelisile ukuthi ivuke iphume enhluphekweni ezabakhona kwezomnotho sibangelwa yi-COVID-19. Intengo zezinto zakhwela, into zikhwelile zonke izinto ye. Kodwa singeke sithi ukukhwela kwakhona kube lokho okungathi ye hayi into sezinzima sokuhlupa. Hayi, into sikhwelile ye, njengoba nje amafutha akhwela kwaze kwabangelwa njalo sicabange ngendaba ze yempi ye-Russia le-Ukraine ebangele ukuhlupheka kwezinto kwezomnotho. Kukhangelwa ukuthi amafutha ezimota lokunye nje imali esisebenziswa nguhulumende we-America usiwa empini ye-Ukraine le-Russia. Ye, konke lokho kube lelokhu zeni lendlela okubambe ngazo umnotho we-America.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho okwenziwa ngumongameli Joe Biden ukuvuselela umnotho welizwe kuyasebenza na?
Umzana uJoe Biden lohulumende wakhe banelisile ukuthi bakhiphe i-America kundubeko njengoba ngitshilo eze COVID-19, kusimo se-COVID-19 izinto zakhuphuka, umnotho ukhuphukile. Imisebenzi nxa usikhanyela ukutholakala kwemisebenzi kukhanya kube lokukhuphuka kwemnotho kulezo ngalezo ndlela nxa sikhanyela kwezomnotho. Enye into okumele ngiyaziyo engaba nokuthi izaphathekisa emnothweni kumbe ibe lokuphambanisa indaba ye-debt ceiling ekhulunywa ngayo nje khona manje, ukuthi nxa ingakhuphulwa iye phezulu ye into zingaba ngcono, nxa ingakhuphukanga yaya phezulu lakho kuzaba le ndlela okuzabamba ngazo umnotho welizwe.
Lo ke ngumnumzana Tamurai Gwegwerere, isizalani seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida ngapha kwelemelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Umthethwandaba okwele South Africa ukhangelelwe kwahlulela ngenyanga ezayo udaba lezizalwane zeZimbabwe ezilamaphemithi aseza kuphela umsebenzi. Amagama amalunga ebandla leZANU-PF asefake amaphepha ukuthi azancintisa kukhetho oluzayo axubene awabangena kukhetho kwakuqala lasebegugele ezikhundleni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30.